So we see card descend about VOA in Ndebele.
Alivuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe.
Isinqumo esithethwe nguhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu besebezenzela umathanda.
Ibandla le-MDCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho okuqhamuke udlakela eHarare ngesonto.
Mpepetwa ukhetho luhambe kuhle, sesidlule ekhethweni, sesilo president wethu okhethiweyo yi-extraordinary congress ubaba uDouglas Mpunzora.
Namuhla sigqiba ingxoxo leqembu lomdumo werumba elemasendu boys.
Iqembu lemasendu boys liqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala legciwane leli kulelo lizwe. Esethula amazwi akhe izolo ebusuku, umnumzana Ramaphosa uthe izinga lokulimuka leligciwane selikhuphuke livela kusigaba sesibili laya kuzinga lesithathu level 3 ngesiNgisi. Lokhu kutsho ukuthi imigoqo efana le-curfew isizengezelelwa isikhathi kungajaya ihola lika 9 ntambama kusiyafika u 6 ekuseni akusaphunywa ezindlini. Indawo zokunatha utshwala lokudla sezivalwa ngehola lika 8 ntambama. Njalo utshwala alusuke kuthengiswa ema-bottle store. Waphinda wakhuluma leminye imigoqo eminenginengi. URamaphosa uqambe indawo ezimbalwa athi yizo ezigcwele igciwane le-coronavirus ezibalisa i-Eastern Cape, KwaZulu-Natal, le-Johannesburg phakathi kwezinye. Sixoxe nentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umnumzana Mxolisi Ncube.
Isinqumo esithethwe nguhulumende wawele South Africa angiboni ububi baso ngoba abantu besebezenzela umathanda. Abantu bebephiwe imigomo lemibandela yokuvunyelwa ukuthi batshakale, bagcwale yonke indawo, bakholise isikhathi sekhefi kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abasawulandelanga umthetho, abantu besebezihambela nje mahlayana mahlayana bengagqokanga amamask, abantu sebenatha utshwala ezitaradeni, sebezijabulela yonke indawo, abantu sebehamba emasontweni, amanani la abaphiwayo ukuthi kumele abantu bangedluli inani elithile bebengasela ndaba lakho. Abanye betshona bedlala emapakini, bedlala amabhola, abanye ngabadlala ukuzinto eziningi ezihlukeneyo. Kungakho uhulumende laye kubone sokubalulekile ukuthi ukuze asizindise impilo zabantu kufanele abuye futhi njalo afake imigoqono leyana ebivele ikhona, ngoba abantu kukhanya bona bebodwa behlulekile ukuzibamba.
Sike sezwa ukubana kulo hlobo lwegciwane le-coronavirus khona ngapho e-South Africa igciwane lakhona lingani lilobukhali. Ungasitshela ukuthi kukhona yini osuke wakuzwa ngalokhu?
Uhlobo lolu olutsha lwe-coronavirus okuthiwa lubukhali, yebo sengizwile ngalo, kodwa ngingabe ngiqamba amanga ngenxa engathi mina ukhona umuntu engimaziyo osethe wabanja yilo kumbe osethe wabulawa yilo. Kodwa lokhu akutsho ukuthi lungabe luluhlobo olungekhoyo, kumbe ngithi mina amanani alo angabe phansi. Kungakho ngathi siphile siphakathi kokwethuka nje, ngoba asazi ukuthi kusasa kuzobamba bani.
Amafeature Mane ungathini wena ngomumo okhona ikakhulu sikhangela ubana leso isikhathi abantu abandise ukubuthana bejabulela umnyaka omutsha ozayo.
Uhulumende usechaye umthetho wathi yena ukuze umkhuhlane ungaqhubeki umemetheka, ukuze abantu bangaqhubeki bebanjwayile umkhuhlane, ukuze abantu bangaqhubeki besifa, kufanele ukuthi sibuyele ku level 3 we lockdown. Kungakho abantu kufanele ukuthi balalele lokho okukhulunywe nguhulumende, ngoba uhulumende usuka ehlanganise izinto eziningi ezehlukeneyo ezizo ezimtshengisa ukuthi lokhu kusokufanele kwenzakale ngoba abantu bebengalaleli. Kungakho abantu bangagijimisi kakhulu ukuthi kulisikhathi sekhefu njalo bafuna ukujabulela ukujabulela umnyaka omusha. Amakhefu maningi asazofika.
Umnumzana Mxolisi Ncube intatheli zendaba bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Kunjalo nje ugatsha lukahulumende weZimbabwe olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe yiCOVID-19 izolo. Ababhubhileyo laba oyedwa ngowakobulawayo kuthi izigaba ezithi Manicaland, Mashonaland West, Harare leMasvingo zibe lomuntu oyedwa ngasigaba obhubhileyo. Abatholakale belegciwane le-coronavirus ngabangamachumi ayisikhombisa lanye 71.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sihlolisisa ukudibane labatsha kulumnyaka. Sikhangela indaba zemfundo, ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lokunye. Liwubone njani umnyaka ka-2020? Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
So sibasobala ukuthi bandla le-MDCT selidabukene phakathi kulandela umhlangano we-Congress owenziwe eHarare ngesonto lapho okukhethwe umnumzana Douglas Monzora kodwa abanye ayincintisana labo. Unkosazana Thokozani Khuphe labo umnumzana Morgan Komichi lo Elias Mutsuri basuka emhlanganweni lo ungakapheli besithi kulokuqilibezela. Abathathu laba bakhanya sebebambene kwasala uMonzora yedwa kodwa esenguye othiwa wakhethwa emhlanganweni lo. Ukhuphe ubikwa esithi uzakhweza lolu daba emthethwandaba. Njalo ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentatheli zindaba namhlanje. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Dan Moyo okucele ukukhokhelwa ngunkosazana Khuphe ukuze sizwe ukuthi bona bathini.
Engakusho ukuthi uDr. Khuphe uluthathile unyathelo khona izolo kusenzakala konke lokhu ucibilezela ade usenziwa ngu-Secretary General uMonzora eletha abantu abangekho bengabangasoma delegates ka-2014 structure. Uye wayistopa iCongress uMadam Khuphe maye bona lokhu kusenzakala and wasuspenda umabhalane uDouglas Monzora ukuthi angasabi the anything to do ngento zomhlangano until kwenzakwe i-investigation kube le disciplinary hearing. Ngoba into ayenzileyo akusikho indlela i-MDCT esebenza ngakhona and ngakho umphakathi wonke kufanele abekwazi ukuthi uMadam Khuphe kasoze ayekele iparty ibulawa ngendlela enjalo. Ngoba i-MDCT iparty yemthetho, iparty elandela i-constitution and into eyenzakale izolo ayivumelekile ngisho kancinci ku-constitution yethu ukuthi umuntu angazama ukuqibilezela akhiphe amabizo abantu kum-voters roll afake abantu bakhe abalethileyo yena abangasiwo amalunga eparty yethu abangasiwo ama-delegates.
Manje asisoze sibone sekusiba lelinye na icele le-MDC.
Makuyikuthi abantu bafuna ukungalandeli i-constitution yethu, bafuna ukwenza okwabo okwabo mathanda. Thina okwasenza sajoyina i-MDCT kwakuyi-constitution yayo, the way i-constitution ebeka khona sobala ukuthi imithetho yayo imi kanje and lenhloso yayo yokulwisa umbuso ukukhulula abantu bezimbabwe, ukunikeza abantu impilo engcono. So makuyikuthi kukhona bona ababona ukuthi bangakwenza ngenye indlela ngaphandle kweconstitution asingeke sibamise ngoba lilungelo lawo sina sithi utshintsho esilidinga eZimbabwe angeke lufane lalolu esifuna ukulutshintsha esithi ngolwezano ukuthi into ziyarigwa ama-election ayarigwa and njalo kule corruption lobugebenga lobugelekeqe thina njenge-MDC sizama ukwakha iZimbabwe entsha ehlonipha umthetho so abangafuni ukuthi basebenzisane lathi ngoba bona bebona ukungathi balendlela ezingcono ezokuthi bangathuthukisa isizwe sethu asingeke sibamise kodwa abantu bona ngokwabo bazobona ukuthi iqiniso lingakuphi ngoba uDouglas Monzora enjiyana wetheswe icala lokutshontsha imali zomhlangano obekumele zisetshenziswe kuCongress wazisebenzisa ukuletha abakhe abantu abangekho kuvoters roll so ma kuwukuthi bafuna ukumlandela bona labo bazayenza abangakwenza thina sithi siyiphathi yomthetho kodwa ma ifuna ukuthi sisebenzisane adisipline njengayo wonke umuntu ophazamisayo kumhlangano wethu kubuye naye
umnumzana Dan Moyo lilunga lebandla le-MDCT esekela unkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini
mphephetha ukhetho luhambe kuhle sesidlule ekhethweni sesilo president wethu okhethiweyo i-extraordinary congress ubaba uDouglas Monzora ngakho ke iparty iyaqhubekela phambili ngolwesithathu kuyabe kule standing committee njalo kuzalandela ezinye inhlelo ezeNational Council ekuqaleni kuka January ngokukhuluma kuka president ukwenzela ukuthi siqedise umsebenzi we extraordinary congress ayakwazi ukuthi National Council iye adopta izinto ze National Congress eqedisa konke okwe National Congress so izaba khona ekuqaleni kuka January okuza kwenzakala kathesi ukuthi ibandla liyasebenza liyaphambili okwe congress oko Supreme Court judgment sesigcwalisile konke okufunekayo laba bathi kakwenzakalanga lutho angazi kumbe bangakwanisa ukuthi bayenze i-extraordinary congress ilanga likamhla ka 31 lingakabi khona kodwa okukhona manje bonke abathi ukhetho kaluhambanga kuhle kumele kuyazakale nje ukuthi ngabantu abasebevukela obukhokeli bo-MDCT obukhethwe ngabantu e-Congress
manje ngokubona kwenu ayisikho ukuthi kuyagcina sokulamabandla amabili na
ukudabukana phakathi kwebandla kuba khona nxa kuwukuthi amalunga alelo bandla yiwo adabukene phakathi ibandla alidatshulwa ngabakhokeli lidatshulwa ngabalandeli balo nxa ungakhangela ukuthi ubaba uDouglas Monzora uthole amavota ngu-883 ubusuqathanisa le 118 votes zikamamkhopheli 14 zikababa umjuri le 9 zikababa ukomishi utshengisela kubantu ubaba uMonzora uwine nge-86% khona lapho kuzona lezo eziseleyo i-14% bakhona nje abaningi kakhulu phakathi kwaba bangavumelani lokwenza kule izolo ngoba kusenzakala umsindo ibulawa besivotile noma mama ukhuphe iwinile kodwa siyakwazi ukuthi beselabo 30% akade besisapota khonapho imathebheleland north noma uyathi sihamba 50-50 siyakwazi ukuthi abaningi abaseze bakufune khonokho okungenzakala emathebheleland south hayi sidlile umbuthano imathebheleland south ngobuningi bayo ibisapota isekela ubaba uMonzora kanti njalo amanye ama-provinces amaningi usekelo lwakhona nje belucacile
umnumzana Witness Dube isikhulumeli salo okuthiwa wakhethwa ukuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi uhulumende uzaphathisa imuli zabantu abalitshumi elilesitshiyagalombili 18 ababhubhe engozini yebhasi izolo emangweni osuka eHarare usiya eNyamabanda iningi lababhubhileyo ngabemuli ezimbili eyakwetshitimbe leyako Rusito. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulezidumbu eziningi kakhulu emoshari yempilo ezingathathwa izihlobo, ezinye sezifikise umnyaka wonke lokhu zingathathwanga. Isiphathamandla sesibhedlela lesi sitshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi isibhedlela lesi sakhelwa ukugcina izidumbu ezilikhulu elilodwa 100 kuphela, kodwa sikhuluma nje izidumbu ezikhona ziyedlula amakhulu amabili 222. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Lepuka njani kustudio 7 ngegama lazo Adolf Shaba. Sekwenzile amasela ngomunzoro. Thokozani Khupe, ngabecabanga ukuthi akubambisana labo munzoro uzothola amandla le backup yokumelana le MDC Alliance. Manje kuphelile ngaye njengoba beseluzile nje ku Congress. Asazi ukuthi uzobuyela ukuba kumbe isekela kumbe yaba yini asazi. Aleyani party lana yenye party leya. Yes, sibe siyingxenye yayo from kuphuma i-Zihlu kana ama NDC esiba mabili kusuka NDC T, kodwa zange sayibone si iphansi kwehlazo elifana naleli elenzakele ukumonzora labo komithi la umuzuri la uThokozani Khupe. Hayi, ungazibuza ukuthi ngama amateur ku politics awukhanya ukuthi phambili kukuphi.
Sanibonani basakazi bestudio 7, ngiyabingelela namhlanje okhulumayo ngumalini uphumela upani. Msakazi, ngizwa ubuhlungu ikakhulu ngomama uMakhupe olokhe esekelana lamaphathi aloncindezelo elokhe engabo ukuthi laba bantu baloncindezelo olungakanani. Ngibuye ngibe lusizi kubantu bakithi abakomthwakazi abalokhe besasekelana namaphathi angakwazi ukuthi angakwazi ukuba accommodator, angakwazi ukubahlonipha njengabantu basemathebeleleni. Kanti engizibuza khona ukuthi kanti abantu bakithi bathaphani kumaphathi afana nabo MDC namaphathi afana nabo ZANU. Kuyini okumnandi abakudlayo kuleyo ndawo? Kungani ma befuna ukukhokhela bavule noma amanye amaphathi ifu kunzima ukubana babuye ku-MRP eyelwela amalungelo abantu bakomthwakazi? Bayekele ukuxotshana lamaphathi aseHarare. Amaphathi aseHarare asebenzela iHarare, awakwazi ukuyisebenzela emathebelelendi lemigezi. Ngiyabonga msasazi.
Salubonani baphathi beStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Mina nguMasibelo ngiseCholojo. Mina kakhulu kakhulu ngikhuluma ngabantu bakithi ngapha emathebelelendi, ukuthi bakithi bantu bakithi bantu bakithi, kambe shuwa lifuna lize liyangiswe njengakhona okusokwenziwe kuma Khupe yini? Shua 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 shua, kuhle yini khona okwenzakele? Vulana amehlo libone bakithi, silamaphathi wethu lathi ngapha nansi MRP asiyisapote nini ngoba ngiyakithi kulokuthi sibe siyuzwa ngabantu balempumalanga besiyuza sibe sisetshenziswa. Shua, at the end of the day suyayangeka suyangeka, and lathi siyayangeka ngoba umuntu wakithi. Asisapote nini amaphathi akithi loba engasoze busa kula ndaba, kodwa siyakwazi ukuthi they have got interest in our affairs. Lezinto zonke ezenzakala emathebelelendi kithi. Kathe sifunje iMDC yona le bese bebishwa ama councillors from Harare bebuya nga. Why? Angisila kubona abafuni vele ukuthi sina vele siphathe lutho. So please asishana nenini lakho lokho. Sisapote nini ezethu iphathi ezingapha. Sure asishana nenini lakho. Asivule namehlo sibone bakithi. Sebe sithathele everything thina lapha emathebelelendi. Sithathelwe bona baba saba izini abakuzanu, izini abakuMDC abethu abangapha emathebele bayenza. Akula bazisuthisele zabe izisu kuphela, basetshenziswa kuphela bona, thina sigeyini lutho ngapha. So asitshana nenini lakho lokho. Ayikhona ukuthi sibe silokhu silandelana lamaphathwana la empumalanga angasoze sincede ngalutho. Asitshana nenini lakho, sikhangele okwethu loba kungasoze kusise ndawo, kodwa kungcono kunokuthi thina abantu bempumalanga bebekhwela besiya phezulu ngathi. Asitshana nenini lakho lokho.
Bani balaleli bakaStudio 7, mina ngikhuluma ngunkosi kona kuphe ngibuya eHomestead. Ya, awokuqala hayi siyayizwa sibili corona, hayi siyayizwa icorona sibili ukuthi hayi iyamotha. Hayi yona okwenzakale iholiday lunes icorona yangathi baningi eZimbabwe. Hayi siyacela abantu siwa bagqoka kahle amamaski, abantu vele abasagqoki. Sebegqoka phansi kwesilevu lapha kuthiwa ngigqoka imaski kodwa umuntu egqoka phansi kwesilevu la. Uyabuvikela icorona kwaphana. Hayi bantu ake sihloniphanini nini zonkile, hayi ake sihloniphanini. Thina siyagqoka amamaski kodwa hayi sesingenwa icorona, lilali sangenwa icorona. Ngena thina sesigqoma amasi. Ngangingolathi singasagqoki masi okunjalo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Idale Lady House livotile izolo ebusuku lavumelana ukuthi abantu kumele baphiwe amadola azinkulungwane ezimbili 2000 phansi komthetho wokuvuselela umnotho owe-stimulus bill. Sokusele ukuthi idale le-Senate lona elilamalunga ebandla lama-Republicans amaningi lipasise lumthetho. Kodwa leli dale lila malunga amanengi angasoze avumelane lokupasisa lomthetho. Lanxa umongameli Donald Trump evumelana labebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi ukungasayini lomthetho obekwenziwa ngoTrump engaba ele njongo bani?
Ngiyambona sibili umnumzana uTrump, yena umuntu ongaqedakaliyo ukuthi kuyini akufunayo, kuyini angakufuniyo. Ukuthi khona eme amalanga lamahlanu ubengathi ufuna ukutshengisela nje ama-muscles akhe ukuthi usesekhona, ukhona, nguye ozibambileyo, nguye ongunkosi lapha esihlalweni. Ngokokuqala lokho. Okwesibili, ubezama ukuthi ethusele ngoba nxa ukhangela ama-Republicans amaningi abesengathi amchiya, laba kade bengavumelani lokuthi imali le iye phezulu. Sisebenzisa-ke yona imali ukuthi abatshengisele, okunjengabomakhano ukuthi abatshengisele ukuthi ehe nguye lapha, kanti sayina kuyibhili kweni lo. Ukuthi alisayine, ngibona ngathi kulezinto eziningi ngoba ibhili lakhona akusikho ukuthi likhangelane lokuthi lisize abantu kuphela. Likhangelane lohulumende lakho ukuthi uhulumende kungenziwa lokho kuthiwa i-shutdown kusukela namhla ngeMonday. So ngibona ngathi kube lokufuqa i-pressure enkulu ukuthi kasayine. Engxenye unkosi kazumtshelela ukuthi hayi sayina wena, sayina, wasesayina.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini, yena uTrump lama-Republicans babe sithi i-2000 iningi kakhulu. Kodwa sibone senguye ongani usefuna ukuthi abantu baphiwe yona leyo. Ungathini wena nxa ukhangela, ubesebenzisa yini udaba lwemali le ukuthi afeze injongo zakhe, kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali?
Hayi, mina ngibona ngathi nxa ukhangela ngemali le kunezinto ezimbili futhi njengangaphezulu ngale ngengakutsho. Into yokuqala okwemali le ukuthi laba ma-Republicans abebandla lakhe yibo ababesithi hayi inengi kakhulu, abantu baphiwa imali enengi kakhulu, akumelanga baphonge ukuphiwa i-stimulus lesi imali ephonge ukuphiwa nje. I-600 yona leyo ilungile, babevele besithi inengi kakhulu futhi ngenxa yokuthi sebengathi bayamvukela laba abayibaba ama-Republicans ama-senators la asengathi abamanengi amchiyayo eselandela uBiden.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas. Lamuhla sigqiba ingxoxo yethu esiyenze lo Brutus Bumbi wabo Ndebele ilunga leqembu leMasendu Boys. Lona iqembu leMasendu Boys lingobani?
Yeah, iqembu leMasendu Boys iqembu lomculo, iqembu lasesikhalangeni, iqembu elisungulwe nguBrutus Ndiwabo Ndebele wakwaMasendu, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka-2005. Sinawo nje ama-albhamu, silawo ama-albhamu abaningi bayawazi esiwakhiphe ngaphambilini, kodwa-ke sigcine ukukhipha i-albhamu ngathi 5 years ago elikhulona zinkulu, kodwa ke sikhona ingoma ezaziwayo ezifana naboshasha, Manocha, Onembeza, Kusemhlabeni, ukubala nje ithanda. Sitholakala kucingo oluthi 073 25 81 323, okanye ku 084 422 97. Ungasifonela noma ungasithola kuWhatsApp ukuze sibone ukuthi ukuphi nendawo ungafinyeleleka kanjani ukuze uthole phela izingoma zethu noma amaculo wethu.
Licula lingaphi?
Iqembu leMasendu Boys licula lisezweni laseMzansi Afrika, eSouth Africa.
Cina ungavalelisa uZulu.
Ngibonge leli thuba emsakazi, ngibonge njalo nabalaleli balomsakazi omkhulu kangaka, engakushiyela abalandeli nabalaleli. Ngathi mina asiziphatheni kahle njengoba sisazi ukuthi kunesifo lesiphela esingunda bamlonyeni, isifo i-coronavirus COVID-19, nasemgwaqweni njengoba kulikhefu elikhulu. Kumele siqaphele njalo silandele imithetho yomgwaqo, silandele njalo nama-protocols esiwanikezwa ngezizazi zemtholampilo. Ngibuye ngithi njalo sisiphatheni kahle kuwo konke esikwenzayo, kunembadalo. Ngibonge kakhulu, ngithi-ke zilikithi ziyabhavuma.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulandela ukukhuphuka kwenani labatholakala belegciwane leli kulelo lizwe. Ibandla le-MTCT likhanya selidabukene phakathi kulandela ukhetho lapho uqhamuke uDlakela eHarare ngesonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.